Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Nimthaka zomu se ola mugela emoyeni ngomvulo mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
abamabhizinisi bazama ke ukuthi bethole ke indleko mesingathi ama exchange gains abo
intengo yempahla isikhwelile okumangalisayo kulandela ukwethulwa komthetho we statutory instrument 127 ngumongameli Mnangagwa.
Kuyavuka imikhuhlane eminingi njengecholera imikhuhlane osikhudo engayenza ukuthi abantu bagule imikhuhlane etshiyeneyo.
Idolobho leGwanda lisele lingelamanzi kulandela ukucitshelwa kwezinwa amagesi izesa phezu kwesikwelete. Ele South Africa seliqinise imigoqo yokuvimba iCOVID-19 ngokungena kulevel 2 kuqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akula muntu obulawe iCOVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba litshumi lanye 11 ababanjwe lomkhuhlane. Asebetholakale bele coronavirus kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,944. Asebebhubhile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,594. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezine 3,969. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu edlula amahlanu 5,539. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 670,755. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 341,218. Intengo yempahla isikhwelile okumangalisayo ezitolo kulandela ukwethulwa komthetho we statutory instrument 127 ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Umthetho lo uphoqa osomabhizimusi ukuthi bamukele idola leZimbabwe njalo bahlele intengo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe libhanga elikhulu lelizwe i-official exchange rate. Abazatholakala bethengisa impahla ngemali yakwamanye amazwe kuphela bazajeziswa ngokubhataliswa inkulungwane zamadola ezingamatshumi amahlanu 50,000 Zimbabwean dollars. Lokhu kwethu sezinye izitolo esezitshela uZulu ukuthi sezithengisa ngemali yeZimbabwe kuphela. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe ithi imali yakwamanye amazwe iyavunyelwa. Kepha ito kungafunakaliyo ikuthi amabhizimusi ale ukwamukela idola leZimbabwe. Lanxa uhulumende esithi ujonge ukuqeda ubuhwaba obenziwa ngosomabhizimusi, umthetho lo ukhanya ulomthelela omubi. Nanku intengo isikhuphukile kanti ubikwa ulakho njalo ukubangela ukusilela kwempahla ezitolo. Siphe nje umzekeliso. intengo ye 2 liters ye amazowe ebibiza 240 Zimbabwean dollars ikwele yaya ku 450 Zimbabwean dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo othi osomabhizimusi lohulumente zimbila zantabanye ngoba badlisa uzulu imbuya ngoluthi.
Akumangalisi ngokuthi abamabhizimisi bazama ke ukuthi bethole ke indleko kumesingathi ama exchange gains abo esikwazi ukuthi kade bevele bethengisa ama services kumbe lama products bethola ke esingathi ngama profit besebenzisa ke i parallel market bethola imali emnengi kumangalisayo nali imali kade beyithola phakathi kwedola ke eluku auction le dola labo ke eluku parallel market idola ku auction kade likuma 82 bona ke sebethengisa ke nge 120-130 so kade bethola ke imali i-instrument le buyileyo ke izama ke ukubathathela ke i-advantage leyi yikho sesibona sebe ezama ukuthi beyiphushele ke kuma-consumers kabaqali ke abamabhizinisi ukuthi nxa behlangana lo dubo kumbe nxa behlangana lama expenses abangawafuniyo ukubona ukuwathwala bawafaka ezandleni zabadli bafaka ezandleni zama-consumers. Uhulumende uyazama ukuthi ancedise uZulu bona ke bazama ukuthi hayi loba uncedisa ke uZulu kodwa thina kasifuni phela ukulahlekelwa ke yilokhu kade sikuthola. Yikho okwenziwa ngabamabhizinisi kade bevele besenza imali eningi okumangalisayo kube kungakuhle ke khonoko kodwa uhulumende kube kungafanelanga ke abesesebenzisa ke i-instrument yonaleyo ezama ukuqondisa ke udubo lolu.
Libona kuphumelela yini okwenziwa ngohulumende lokhu njengoba sezikhwelile kangaka intengo?
Leli lidandili likaIsrayeli othi nxa useluka ngapha liyachombuluka uthi azama ke uhulumende ukulungisa engaboni ke ukuthi uqala eyinye inkinga emangalisayo sesiyibonile kathesi siyabangela ke ukukhwela kwentengo nxa engananzelelanga uhulumende sizabona futhi nokuswelakala kwama-products ematafulini kusikhathi esibuyayo yikho nje sisithi lidandili likaDizirayi otuzama uyaleluka ngapha njalo liyachombuluka uhulumende sibone uwehluleka nje ukufaka ke esingathi ngama-policies kumbe ihlelo ezingenza ke siqede udubo ke olukhona ekuqaleni ku-tripartite negotiating forum sasivele simtshelile ukuthi aluba uqale wama ukuletha ke indaba ye-RTGS.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU. Uzulu weGwanda usele ngelamanzi ezindlini kulandela ukuvalelwa kwenkampani yezinwa amagesi izesa phezu kwesikwelete. Walbert Ncube uyalandisa.
Izinwa yiyo ehlambulula amanzi edolobheni leGwanda ibisithengisela umasipala osukathengisela izakhamizi lawo manzi. Lokhu sekudala ukuthi amanzi kuleli dolobho abe le ntengo ephezulu njalo kube lokudonselana phakathi kwezinwa lomasipala okudala ukuthi kuhlale kungela manzi kuleli dolobho. ngomgqibelo kuseni impompi zivukezwa mekha umasipala wabikela izakhamizi ukuthi lokhu kudale kuvalwa kwamagetsi lapho kulenzini ezipompa amanzi ngoba izinwe lesikhwelati sezesa olwela amalungelo oluntu umnumzana Ntaniso Mpande oyisakhamuzi seGwanda uthi sokule mnyaka ukufaka izinqumo zokuthi izinwa iphume kudaba lwamanzi lokhangela umasipala kodwa lezi zinqumo kazilandelwa.
Kwenzakalani phakathi kukahulumende ilezinwa le municipality of Gwanda ukuthi kungani i-municipality of Gwanda ingatholi i-water treatment plant ukuze siyenelise ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa sesisenkingeni ezinje siqonda kubani njalo sikhuluma lobani ngubani ovele kumele ukuthi esinike amanzi.
Isikhulumeni senhlanganiso yezakhamizi eGwanda umnumzana Morvin Dube uthi sokumele uhulumende athathe udubo lwamanzi eGwanda njengodaba lomqoka ukuze kwenqathele ukumemetheka kwemikhuhlane.
Kuyavuka imikhuhlane eminingi njengekholera imikhuhlane osikhudo engayenza ukuthi abantu bagule imikhuhlane ehiyeneyo.
Isikhulumeni sogatsha lwezinwa unkosikazi Major Mnonga utshele umthakazi weStudio 7 ukuthi bavalele amagetsi ngenxa yesikweletu se-$14 million uthi kodwa labo bakweletwa imali engange-$140 million umasipala weGwanda.
We have been cut off by ZETDC owing to a debt of $14 million. Gwanda municipality owe us $140 million and the
sivalele amagetsi ngenxa yesikweletu se-$14 million zimbabhendola. Umasipala wedolobho leGwanda usikweleta i-$140 million zimbabhendola njalo behlileka ukusibhadala. Siphakathi kokukhulumisana labamagetsi ukuze babisele amagetsi. Kodwa sikhuthaza umasipala weGwanda ukuthi abhadale isikweletu ngoba nxa engabhadala sizenelisa ukubhadala isikweletu samagetsi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziva uthi lanqabe lesikweletu sezinwa iningi lale mali ikweletwa zingatho zikahulumende ezingabhadaliyo kumasipala.
Abantu izikweletu zabo zikhona sibili azimangalisi kodwa izikweletu eziningi engezikahulumende.
Izinwa kathe sifuna ukusitshayelela but when you talk of government departments isibhedlela okokuthi wide consultations are required ukuthi uziyovalela isibhedlela. Zetherapy yoma government departments avele kuyikuthi alezikwelede ezesabekayo.
Kunyanga edlulileyo umasipala weGwanda uvalele izakhamizi amanzi ukuze zibhadale izikwelede. Okwamanje izakhamizi eGwanda zikha amanzi ezikotsho lasedamu leMthabezi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ilizwe lakhe lizaqinisa iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 kusukela namuhla ngoba umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu. Amakhefa lendawo zokunathela sokumele kuvalwe ngehola lethumi ebusuku ngo-10 p.m. Ikefu yona isiqala ngo-11 ebusuku iye kuma ngo-4 o'clock ekuseni. Lokhu kutsho ukuthi phakathi kwaleso sikhathi akula muntu omele ahamba-hambe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-African Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Sibanda.
Ukufakwa kwelizwe ku-level 2 ye-lockdown ikakhulukazi ngemva kokuthi sizwile ukumemezela kwamazwe wonke ukuthi isigaba sesithathu kumbe i-wave 3 eye-infection yaqala kungaba linyathelo elinenhlakanipho ngaphakathi ukwenzela ukuthi kube khona ukuvikela ukubhebhetheka kwalo mkhuhlane ngoba siyazi ukuthi lo mkhuhlane uhambisana namakhaza. Siyazi njalo ukuthi isikhathi samakhaza lezi kungakho ngendlela esibuka ngayo sibona sengathi akulona inyathini kangako ikakhulukazi ngoba siye ku-level 2 kasiya ku-level 5.
Kuyini ongathi kubangela ukumemetheka kwalo mkhuhlane? Abasazilandeli yini abantu iziqondiso zokwenqabela?
Okubangela ukuthi umkhuhlane ubebetheke kuyilokho ukuthi kukhona leli zinga lomkhuhlane esike salizwa ukuthi liphuma kwelaseNdiya, okungaba yilona elingabangela lokho. Kodwa siyazi njalo ukuthi isikhathi sebusika lesi lapho amakhaza athanda ukuthi abantu baphathwe ngomkhuhlane wophepha okuhambisana kakhulukazi nawo lomkhuhlane wecorona. Kanti njalo siyabona ukuthi kungenzeka futhi ukuthi abantu bese befike kulelo zinga lokuthi behlise ukuqapha ngoba bebona ukuthi abantu sebeyaqala ukugonywa. Ngakho osokubangela ukuthi umkhuhlane uqala ukubhebhetheka njalo abantu bese bentshela ukuthi hayi cha, kulomkhuhlane kusho ukuthi awubulali nje, ungenye inhlobo nje yophepha njengazo zonke inhlobo zephepha ezophepha ezihlukile ezivame ukuthi maze ngafika abantu bayaswelakala bashone, kodwa kungasho ukuthi into ethile entsha. Izinga lokwethuka ebantwini bese lehlile kakhulu kunasekuqaleni lapho lomkhuhlane uqala.
Ibandla eliphikisayo LDA lithi okudingakalayo ukuthi abantu bahlatshwe, hatshi ukuthi ilizwe livalwe. Ungathi luhamba njani uhlelo lokuhlaba abantu?
Uhlelo lokugoma lapha eSouth Africa siyazi ukuthi liqhuba kahle ngoba siyazi ukuthi okwalesikhathi sokudlulile ekugomeni labo abasebenza kwezokuphepha ikakhulukazi omongikazi nodokotela labo bonke abasebenza ezibhedlela, sokusezingeni lokuthi labo abadala abaneminyaka ephezulu kwamashumi ayisithupha nabo babhalise bahambe bayohlatshwa, okusho ukuthi sesikuzinga lesibili. Kanti ke siyazi ukuthi iSouth Africa ngelinye lamazwe elikhankasa kakhulu ukuthi amazwe la aphakeme kumbe amazwe la ahamba phambili kwezomnotho angathengi imithi yonke ayigcine, okuzokwenza ukuthi amazwe aphumezweni likazi laseAfrika namazwe angaphusanga kahle njengaseAsia anganelisi ukuthola le mithi. Siyazi ukuthi iSouth Africa isezingeni lemazwe lawo asebonakala ethengile njalo ethola imigomo ukusuka minglele le mithi yokugoma esuka ezindaweni ezihlukileyo. Kungakho sithi lolu hlelo kasilubona ukuthi eSouth Africa kahle. Kanti ke ukukhuluma kweqembu eliphikisayo siyazi njalo ukuthi abaphikisayo bayathanda ukuhlala njalo ngesinye isikhathi bekhuluma okuhlukileyo ukuthi kubonakale sengathi kuna bengenza kungcono. Kanti ke kodwa kulelo hlolo lihlelo asikaboni into esolisayo.
UDokotela Vusumuzi Spanda ngohlanganiso ye-African Diaspora Forum. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ezinye izigulane esibhedlela se-UPH koBulawayo sezitshelwa ukuthi kumele zizidingele amaphilisi kulandela ukuntshontshwa kwamaphilisi ohlobo lwe-morphine le-pethidine kulesi sibhedlela ngomvulo. Inkundla ye-New Zimbabwe ithi isiphathamandla se-MDC Alliance yeMashonaland West uMnumzana Tawanda Vumo usehlalela evalweni ngoba kulabantu abake bazama ukumthumba. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Lalibonayo basakazi boka Studio 7 nabalaleli. Mina ibizo uNdodana Ndlovu mbiye enkaya egonye lapha. Engadli isikhathi ngilapha egonye ngokuhlala kwamanje. Hey basakazi bami, kunezinto esizibonayo esuka zizise ubuhlungu njengenzalo eZimbabwe. Siyazi iningi siye eZimbabwe. Kunabantwana ngathi abangu 9 abachisiweyo lapha eHoneyview. Kwashona fawo wasin ngathi abayi-5 basesibhedlela ifo ishonile bachisiwe wababamba inkunzi. Angeke sazi ukuthi ngabakuphi ekhaya, kodwa ke ngenxa yokuthi iningi labantwana nendlela mina ndihlala lapha e-Ebro la ngendlela abantwana abenza ngakhona kakhulu la ama-2019 something laba abancane labanye ama-80s kusiya khona le muva labadala kodwa kakhulu ontanga kakhulu into abazenzayo hayi kunzima kakhulu. So asingeke sazi kodwa omunye nomunye kakhangela ingane yakhe ayithinte lapha ekhona ngoba abantwana labana bachisiyo. So uthola ukuthi abanye abaziwa ukuthi ngabakabani. So zama ukudlulisa lo mlayezo ku Studio 7 ukuthi abazali bekhangela iy'ngane zabo ngoba eyi ngabantwana labana ngoba uma uthi uyabheka ama-picture khona yabona ukuthi ziy'ngane zodwa lezena lapha. So siyacela basakazi bami ukuthi lidlulisele lo mlayezo. Ngiyabonga kakhulu.
Ewo okuqala ngithanda ukubingelela wena mlaleli ngibingelele lo msakazi bakithi lami ngithi ngixwayise kulolu bhubhane ozolukhona lokhu lo mkhuhlane obizwa COVID-19 kumbe coronavirus sizinanzeleleni bakithi uyabulala ngumkhuhlane okhona ukuziphatha kuqakathekile masilandeleni zonke iziqondiso ezibekwe nguhulumente zonke iziqondiso esizitshelwa ngabo esibhedlela yikho lapho esingathola khona ukuphepha masingalalela labo abasibonisa ngalo umkhuhlane ngiyazi bakhona abanye njengoba ukucabanga kwethu kungafani bakhona abanye abafowethu labanye udadewethu abathi akulanto enjalo engqondweni zabo lasenhliziyweni zabo kodwa emhlabeni yinto ekhona umhlaba wonke jikelele asiziphatheni kuhle bakithi ubuhlungu ukufa ngento elitshelwa ngayo ukuthi kumele liziphathe njani bese ngibingelela uLoveness Dube umama kaZee laye uzibanani ngubaba kokhulumayo usazibanani ngiyabonga
Seven kuvuka njani hayi lati siyaphila okhulumayo umdawini somtholojo sithi sibonge inhlanganiso zonke lezakithi esindebelele kubuthwakazi ibhethini kazulu nalaba abanye sizwe kuthiwa bazama ukuthi bekuhlangane ukuthi bekuyibali zama ukuthi sidele TV ibali sizivulele thina sizenzele thina abayi-investiment ngapha kwelikabuthwakazi kulicebo elihle kakhulu lelabalizamayo mpela ngoba hayi kuyacaca ukuthi i-Zanu PF noba abantu bathi sikhuluma kubo ngoba isengani kuthiwa thina singaphandle kwelizwe sezoda kade hayi cha sibona nje ukwenza kwayo izalo ukuthi ayiselawo abacebo ukuthi iwuvuse umntothi wasezimbabwe abacebo abalawo abantu bezalo ngokuthi nje balele embusweni abacebo ukuthi bevuse umntothi hayi cha kabalawo bafuni kuyasikhuluma eliqiniso ya ngoba lelani ilizwe lelana alidingeki ngisho ukube i-investment from phesheya kuma-western countries laba abathi izitha zabo sinje silapha emzansi siyakhona ukuyifaka imali ekhaya kwaphana ilivuse ilizwe kodwa uzayifakaphi imali elizweni elingelabhenki uyayigcina kuphi imali imali asenzeba bedlala phakuthi emqaleni so indaba ikhona apho nje izalo yehluleka kodwa bakubhekile labo nje kodwa bayihluleka sithi hayi sibonge konke lenhlangano ezobhejile kazulu into abayenzayo hambe befaka abathi ezikhumbuzo sithi hayi baqhubeke inhle kakhulu into abayenzayo kufuneka vele abantu dala eziyibikele kamthwakazi yabona
sanibonani zalibonani likhuluma loNcube ngithanda ukubonga abasakazi beStudio 7 siyalithanda lonke la bengithanda ukuphawula khona kusedabeni engizwe kuthiwa belikhulunywa ngumphathi ntambo wezokubona ngeza kwamanye amazwe ekhuluma ngokuthi inzalo yaseZimbabwe ayibuye izotshala imali ayitshale imali elizweni tshale imali elizweni elilamasela elizweni labotsotsi sisende imali zethu kubotsotsi emaseleni imali yayise-reserve bank yaqedwa yini imali yasemabhenki yaqedwa yini sisende imali zethu sivula amabhizinisi ekhaya masisiya kuwo amabhizinisi sifike emabhoda afana nabo-bed bridge sihlawulise inkalakata zezimali imali eningi kwedlula lento esukuyiphethe sihlawuliswa yiwamasela nabo labo bantu abaqeqesha ukuthi bemela izimbabwe kwamanye amazwe baqeqesha ukuthi befike bekhuluma amanga bethi izimbabwe ilungile inesiphatho ebantwini ukuze ama-investors abuye azo-investa imali zawo azo-investa emaseleni imali zawo lingatsheli abantu iqiniso ukuthi izimbabwe is not good for uku-investa is not good for i-investment akumelanga kube lo muntu osendela imali yakhe emaseleni lana until kusuke uhulumeni we-Zanu PF ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 sikhangele ezivela kwamanye amazwe inhlanganiso ye World Health Organization isicele amazwe athuthukileyo ukuthi ayiphathise ngamajekiseni ye COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million ukuze kuhlatshwe izizalwane zamazwe aseAfrika esezithole ijekiseni yakuqala. Inani labagijimela ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwele Australia likhwele okumangalisayo kunsukwana ezedluleyo ngesikhathi ezinye indawo zaleli lizwe sezivaliwe. Singene kudaba lweMelika. Uzulu waleli lizwe uphakathi kwekhefu lokunanza amaqhawe asala empini zeMelika ezitshiyeneyo eleMemorial Day namuhla. Umongameli Joe Biden uza kwethula amazwi akhangelane losuku lolu emathuneni amaqhawe eArlington. Izolo wethule amazwi afanayo esetilawe lapho atuduze khona izimuli zamaqhawe lawa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona iMemorial Day iqakathekile eAmerica ngoba it remembers amasotsha onke singaqalisa I think from iCivil War ukuthi abantu abamnyama babe free after a declaration of emancipation and sesibuya kuma world wars lamanye ama wars ayelwiswa ngama American soldiers in World War One and World War Two umhlaba wonke jikelele singathi ifanana le Heroes Day eZimbabwe.
Wena labanye bakho eliza linaza njani leli langa?
Ye mina labanye bami siyabe sikhumbula ilanga leli kunathwa kuwoswa sisidla siphonga ubonga lathi abavela amanye amazweni ukuthi hayi njengoba lathi sesihlala lapha we appreciate i-sacrifice eyayenzwa ngamabutho eAmelika for us to be here today.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Kwezemidlalo iqembu lawele Egypt elezama lekhi linqobe ele US Monastir elakwele Tunisia nge 79-63 kuma finals omdlalo we Basketball Africa League odlalelwe eKigali izolo. Ve kulamaqembu alitshumi lambili abengqikilana emidlalweni le eKigali okwamaviki amabili. UGibbs Dube uxoxele othakazelela umdlalo webasketball uBusani Mbuso Ntini.
Ngokuhamba kwesikhathi uzabona LeBron James oSteph Curry behamba besiyavakatsha e-Africa besiyapromotha igame yebasketball. So ngibona ngani i-Africa jikelele ubenefit from having i-league ye-Africa ilama-supporters ama-fan anjengabo LeBron laboSteph Curry ngoba bayakwazi ukuthi kule challenge ye-Africa. Okunye okwenzakalayo ukuthi khona mama player ade player ku NBA mhlawumbe abaningi abenzanga kuhle ku NBA kanti sibadlala kwi-league yale Africa.
Ukuze umuntu angene ku-league naleyo silabo Mozambique lamanye amazwe kwamele ukuthi ilizwe elinjenge leZimbabwe lenzeni?
Ilizwe nje leZimbabwe likhatshana ngoba one kumele liqale khona ukuthi lidevelophe iskill at the local level like kunje kobulawayo angilasho ukuthi kulethinye basketball.
EZimbabwe abantu bathakazelela kakhulu inguqu nxa siqathanisa le basketball. So umuntu ungamkhanga ngani uthi ngena phela la kubasketball uyabona ukuthi kunjani?
Nxa ungumuntu umntwana omncane o-athletic ngizamtshengisa ukuthi i-basketball one ile mali.
UBusani Mbuso Ntini uthakazelela umdlalo we-basketball. Kusenjalo imidlalo yeChibuku Super Cup iqhubeke endaweni ezitshiyeneyo zeZimbabwe ngempela sonto. Ngomgqibelo iDynamos ibhuqe iYata nge-4-0. iBulawayo Chiefs leBulawayo City zibe ngotshikilo bhanqa 2-2, kwathi iTriangle yo yaba ngotshikilo bhanqa 1-1 leFC Platinum. Black Rhino 0, Cranbourne Bullets 0. Imidlalo yayizolo ngesonto, Highlanders 0, Chicken Inn 0. Harare City 1, Capes United 1. Texan CS 2, Manica Diamonds 1. Ngezi Platinum Stars 3, Wawa 0. ZPC Kariba 0, Herentals 0. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yempahla isikhwele okumangalisayo ezitolo kulandela ukwethulwa komthetho we-Statutory Instrument 127 ngumongameli Mnangagwa. Idolobho leGwanda lisele lingaselamanzi kulandela ukucitshelwa kwezinwa amagesi izesa phezu kwesikwelete. ELeSouth Africa seliqinise imigoqo yokuvimba iCOVID-19 ukusukela namuhla ngoba umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.